Siyabonga Sandra lo Chris lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 13 ngolwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emweni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ibandla eliphikisayo ele Multiracial Christian Democracy likhuthaza umongameli Robert Mugabe ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa ingxabangxoza esebandleni lakhe lezanu PF.
Odokotela abaqale ukukhalala umsebenzi kumaviki amathathu edluleyo bekhalaza ngokwengezelelwa iholo bazabuyela emsebenzini kusasa kulandela ukuthembisa kukahulumende ukubengezelela imali yama-allowances.
Uhulumende uthi iziphathamandla zezimsekhizo eseziza kwaba amaphepha emihloliso endaweni yabaphathisikolo kulandelwa ukuvulwa kwamanye amaphepha ngokungekho emthethweni esigabeni se-Midlands.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ibandla eliphikisayo ele Multiracial Christian Democrats likhuthaza umongameli Robert Mugabe ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa ingxabangxoza esebandleni lakhe eleZanu PF yokubanga isikhundla sakhe lezinye osokudale izehlakalo zodlakela ezilakho ukuphazamisa umumo wokulondolozwa kokuthula elizweni. Intathe zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osaphethe isikhundla sikamongameli webandla le-Multiracial Christian Democrats umnumzana Matthias Kutshutu uthi noma ukukhankasela izikhundla kukhomba umbuso wentando kazulu, indlela osesenziwa ngayo ukugoqela ukuxabana lokulwisana kuyinto edanisayo kakhulu engadalela abantu abanganani lokwenzakalayo kubandla le-ZANU PF inkinga.
The ZANU PF leadership should make sure that they stop escalation of violence, because at the end of the day it's not just the ZANU-PF that will suffer, it's the entire nation in case there is violence that can spill into a civil war of some sort.
Ibandla le-ZANU-PF lilungiselela umhlangano walo omkhulu we-Congress okhangelele ukwenziwa ngenyanga ezayo kaMpalakazi kulokufuthelana okukhulu lokukhombana ngeminwe phakathi kwamacele agoqela elibikwa likhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lelibikwa likhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa kususwa lasezikhundleni inkokheli zezabelo ezikhanya zingasekeli umkamongameli Grace Mugabe. Lokho kuhlanganisela ukulwisana kwabatsha lapha nalaphaya endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezibalisa edolobheni leMutare eGwanda lokuthunjwa kukaJim Kunaka osakhulayo webandla le-ZANU-PF emzini weMbare eHarare kuyona le iviki. Ukunaka odume ngokukhokhela iqembu labasakhulayo be-ZANU-PF elithiwa yiChibhangano uthunjwe ngelinye icele elicatshangelwa ukuthi ngelikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa esetheswa umlando wokuba ngowecele elise sekela unkosikazi Joyce Mujuru. Umnumzana Kutshutu uthi ukwenza okunje kutshengisa ukuba lokhu sokuludaba lwelizwe hathi olwezanu PF kuphela, ethi umongameli Mugabe umele elungisise konke lokhu okuhluphayo ilizwe liphinde lithandazele ukuthula.
I remember him saying this will stop after Congress. Let's just hope it will stop after Congress. But our call as Christian Democrats is that for the Christian community must pray for this environment that we're in, and must also pray for Congress and after Congress what might happen then.
Ilunga lebandla le-ZANU PF elingafunanga ukuziqamba ngebizo litshelela umsakazo ukuba abasekeli bakaMujuru sebetshengisa ukumsekela phakathi kwezabelo ezitshiyeneyo ezithile kuguqela eMashonaland East laseMasingo kubekwa la maposta ikakhulu emapulazini athi phambili ngoMujuru eqothoza abachochozela ukuthi achiye lumsebenzi kumbe aqotshe ebandleni le-ZANU PF. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Ekuqhubekeni kombango wamandla okusebandleni le-ZANU PF, ihlekana labalwa impi yenkululeko lithi lizakwenza umhlangano wokukhetha inkokheli yalo entsha eMashingo kuyona le impelaviki ngomgqibelo langesonto. Lo mhlangano ubizwe ngabathi umkhokheli wabo umnumzana Jabulani Sibanda sokumele asuke esihlalweni ngoba eyise unkosikazi Grace Mgabe ngokuthi akumelanga akhulume ngokuxotshwa komsekeli kamongameli Mgabe unkosikazi Joyce Mujuru. Abalwa impi yenkululeko labo sebesekela inhlangothi esijiyeneyo kubandla lezanu PF. Olunye uhlangothi lucatshangelwa ukuthi lukhokhelwa ngunkosikazi Mujuru, kuthi olunye lubikwa lukhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa lanxa ababili laba bekulandula lokhu. Umnumzana Joseph Chinotimba labanye abakhokheli babalwa impi yenkululeko abazithi ngama-elders of the war veterans ababengaziwa yibo abaqoqa lumbuthano. Owalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla utshele iStudio 7 ukuthi umbuthano lo kawusoze ube lamandla ngoba bebalutshwana abalwa impi yenkululeko abawusekelayo.
Ya ingaphumelela ngoba labantu labana bayafindwa ngabanye abantu, kodwa ke i-10 provinces asoze zilandele ngesizathu sokuthi so Congress ebizwe yi-War Veterans Association kumbe i-executive, njalo i-term of office ye-War Veterans ibingakapheli lanxabela ama-preparations okuthi ngikhona beza kuya ku-Congress yabo. So liyana kayisoze vele ibe lesisindo ngobana ngiyabantu abazibiza bethu bangama-elders kumbe awe-church, kodwa ke ku-War Veterans side kakula ama-elders.
Ya manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha, njengoba siyazi ukuthi kulokudonselana amandla okusebandleni lezanu PF, yikho yini okungakuphazamisa inhlanganiso yama-War Veterans?
Ya kuyaphazamisa inhlanganiso yama-War Veterans ngesizathu sokuthi khona iwona ama-War Veterans asuke bezithathe bezenza abantwana be-zanu PF. I-zanu PF lanxa ideologically lezaphu bayibo abafoma amaqembu lawa iZipra leZanda, akisikho ukuthi khona sekumele ukuthi bebe le march say kakhulu ngoba i-War Veterans le constitution yayo. Ngakho ke bona basuke bezilethe kakhulu khona ngale sebe-controller kwenzakala ngapi phakathi kwezanu PF, bona bekwazi ukuthi khona labo bagijima beseceleni belapha.
Manje pho kwenziweni ngokubona kwakho?
Kunidakala i-dialogue kuphela lapho uJabulani Sibanda lokhu akuphambanisile ku-hearing, ngemva kwe-hearing exolisa nxa ukuthi khona utholakale elecala kumele ekhulume istori yakhe eyibeke nje ibe segcekeni. Lo ofuna ukuthi eyizwe le story le ehambe kuye upatron wama-War Veterans ngupresident uRobert Mugabe, kuzokuza njalo uminister of defence onguye okhangelana lezinto lezi ezombutho, ngoba ni-War Veterans yabekwa ngaphansi kwe-Ministry of Defence.
Umnumzana Max Mkandla ngomunye wabalwa impi yenkululeko obexoxa ecingweni lo Chris Gande Studio 7 ekobulawayo.
Uhulumende uthi iziphathamandla zeZimbabwe School
odokotela uxolo ngalokho, odokotela abaqale ukukhalala umsebenzi kumaviki amathathu edluleyo bekhalaza ngokwengezelelwa iholo, bathi bazabuyela emsebenzini kusasa kulandela ukuthembisa kukahulumende ukwengezelela imali zabo zama-allowances. Odokotela laba bathi bazaqhubeka bekhulumisana lohulumende ngokwengezelelwa kweholo labo i-basic salary lanxa uhulumende esithi kala mali. Bathi okukhulu okwenze bathatha isinqumo sokubuyela emsebenzini ludubo lwezigulane ebeseziswela ukwelatshwa ezibhedlela zikahulumende ngoba kungelabo dokotela.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende uthi iziphathamandla zeZimbabwe School Examination Council, iZIMSEC, Yizo esiziza kwaba amaphepha emihloliso endaweni yabaphathisikolo kulandela ukuvulwa kwamanye amaphepha ngokungekho emthethweni esigabeni se-Midlands okubangele ukuthi abantwana bemiswe kuloba imihloliso le. Izimsekithi abantwana abahlalele umhloliso elinye lamaphepha esamu lelesingisi bazaphinda balobe umhloliso ofanayo kusukela mhla ka-23 kusiya ku-27 kuyonale inyanga kaLwezi ngoba abanye basebebonile ingcazelo zemihloliso le. Ukuze sihlaziye lolu daba sizweni impono kamnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ezimtha njalo eyingcwethi ecubungula izemfundo.
Okungathi kuyangikhubaza kakhulu ukuthi kusuke kwenziwa ngesikhekhekhe, kusenziwa mhlawumbe ngumbono lokucabangela ukuthi abaphathi bezikolo bonke silabo lapha ngabagcwele ababolileyo abavele besebenza ukuthi babe bechithiza ezemfundo ngokufundisa abantwana bebavulela amaphepha. Lokhu sokukhombisa sobala ukuthi izimseki livele ifisa ukuzimela. Kungakho kuyathi sisithole ithuba isithe yaphuma kancinane ukuthi ingaze yasebenzela ngabezikolweni kakhulu labaphathi bezikolo. Lokhu sokukhomba ukuthi imali ivele ikhona yokuthi izimseki yenelise ukuthi iphathise izikolo ukuthi izisukumise indlela zokuphatha kwamazamanishini. Ngaleyo ndlela ke izimseki ngibona ngathi kumele siyisole kancinyane ukuthi ibivele yona ihlezi ifihlile imali. Nampu nxa kuvela izinto ezinjalo ezibe khona mhlawumbe singake sitsho thina zibe zimbi kangako. Yebo, asikujabuleli lokho ngoba asifuni ukuthi abantu abethu bafunde ngokukopa. Izimseki kutho ukuthi seyakuthatha ngaleyo ndlela ke ukuthi yona hayi sifuna ukuthi kliphume. Thina ke lokho ngibona ngathi kwenziwe ngesikhekhekhe esingathi kasilabuhle phakathi.
Ngezinye indlela belibona ingani okuyikho kungcono yikuyini?
Ngoba kwamanje ngingela mpendulo engaba ingcono kulalokho abakwenzileyo ngokugcweleyo. Kodwa ngibona ingathi ukuxoxisana phakathi kwabaphathi besikolo, nezimseki, kanye nalabo abaphethe zemfundo bekungakhupha isisumbululo esingcono kulalesi. Lokhu sokutshengisa ukuthi ke hayi lalabo abantu abazafakwa phela. Izimseki ithi bona ukuthi bazabe ngcwele bazaba mshulo labo. Kanti siyakubona ukuthi phela ukuphatheka kwamazamnishini kwesinye isikhathi yikho bekuletha ukuthi izamnishini zicese zivulekile amaphepha zalinga abantu ngendlela ethile ngoba izindlu zokugcinela amazamnishini ezikolweni zivele zingekho.
Sizabuzwa okokugcina ukuthi amaphepha lokhu evuleka ezikolo kumbe sokuzaba ngcono.
Angithembi ukuthi lo mcabango uza kwenza kube ngcono. Kuyini kungenza ukuthi kube ngcono ngaphandle kokuthi laba abakhethiweyo babe ngabantu mhlawumbe abavela kwenye indawo elezinhliziyo ezithiyeneyo ukuthi ezinhliziyweni zabo akusoke kwabhalwa izilimo ezinhliziyweni zabo. Kodwa umuntu njengomuntu wenyama ngibone ngathi izilimo ziba khona. Thina okumele sikwenqabele ukuthi izilimo lezo zingabi ningi, zingahlali zikhona njalo ngokwenza imizamo emiqotho eqinileyo yokuvikela ukulineka lokho.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ezimtha njalo eyingcwethi ecubungula izombusazwe.
Amankampani ambalwa asemsebenzini wokwethekelelwa kwelizwe lezemvelo eZimbabwe athi ilizwe likhangelelwe ukuba lezethekeli eziningi lonyaka ezivela kwamanye amazwe ngesikhathi sekhisimusi lanxa isimo somnotho singamanga kuhle. Abaqondisi bamankampani la eMashingo leVictoria Falls abakhulumele Studio 7 bathi kuyabajabulisa ukuthi kukhanya bebanengi abantu abathakazelela ukuzokwethekelela ilizwe. Bathi iningi labantu ababuya elizweni bavela emazweni afana leMelika leChina abayabe kwesinye isikhathi belanda ukuzekhangela amathuba amatsha ezamabhizimusi emhlubulweni wezansi yezwekazi leAfrika. Inkampani ebona ngezokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority ithi baningi abantu bemazweni abeze ukuzobuka ezemvelo kweleZimbabwe nyakenye. Ithi njalo inani leli ledlula abenze okufanayo ngomnyaka ka-2012. Isadingisisa inani labantu abethekelele ilizwe umnyaka wonke nyakenye. omunye wabaqondisi beyilala lodge eVictoria Falls umnumzana Siphambaniso Moyo uxoxela Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Hayi lo nyaka eFalls uyajabulisa ngoba sike saba nezithekele ezehlukeneyo indawo zonke. Hayi lo mumo utshintshile lokho kusiya kusiya phezulu ngasikhayela ama esithi ngama occupancies hayi aloke qansa nxa ngikhangela okwa last year lalonyaka ngathi asithethethe saphezulu futhi hayi eZimbabwe sokhanya sokulunga sile in terms of tourism hayi sesikhona phana sesifika sile lapho sasifisela ukuthi kube khona
iye nxa suqathanisa ke lo mnyaka ophelileyo ungathi kume njani
lonyaka sithe khuphu kancane lokho kutshengisa ukuthi siyaphambila siyemuva siyehli siyaqansa ukuthi kungahlala kunjalo ukuthi la kumnyaka ozayo lakho kuqanse futhi
singathi ke izethekeli eziningi zivela ngaphi bawomoya
thina kathesa asakhethile i-Asian market yengani ibingani ike yayehlambijana kodwa worldwide umhlaba wonke bayabuya asinako ukuthi sibili kungaphi ngoba wonke amalokhuzeni ama-countries akhanya abuya azoyithekelela besingaselahlupho kangako
masikhangela ke ngezizalwane zeZimbabwe ezibuya khonapho kambe ziningi kanganani
ababuyayo kakhulu yilaba ababuya kuma-conferences and so forth abazenza imihlangano yabo emahoteleni ababuya bethi bazobona ama-falls hhayi ngani balutshwana nje mbijani lezikolo ngoba kulezi nsuku balokhu besaconcentrate ukubhala ama-examination mbona bengaqeda bazabuya lawo bezoyithekela kodwa abantu nje bona ngokwabo hayi sibo labantu abaningi angako kubalutshwana ngaphandle kulabo ababuya kuma-business
ye kwenziwa kwini khonokho baba moya
okunye mbona ngano sokuyenza khonokho yikuthi abantu abaningi abanye sebekwazi ema-falls sebebuya ngapha kuphela sebezoyenzani ama-businesses balutshwana abangakabi kwazi ama-falls ngoba wonke umuntu oseZimbabwe uyakwazi ukuthi kumele ukuthi angathola la ithuba ukuthi ungayifuna ukuthi uvakatshe e-Falls abanye basekuyila abanye esibabiza ngokuthi ngama-repeat guest ababe bebuye babuya sebebuya nje ukuthi sebezokholisa nje
lo ngumnumzana Siphambaniso Moyo omunye wabaqondisi beyilala lodge eVictoria Falls ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhona le e-Falls.
Abalimi bemhlubulweni weMathabeleland North bakhala ngokuthi bengalahlekelwa izifuyo ngenxa yokuswelakala kwamadibha osokuthiya inkomo sezigcwele imikhaza kanye leminye imikhuhlane ezithelelwa zinyamazana zendle ezivela endaweni ezigcinelwa inyamazana lezi eWange National Park eyenza zehluleke ukuya emadlelweni ngendlela efaneleyo. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abalimi bakulindawo bathi lanxa izulu kuyikho liqala ukuna, amadlelo bengakahluphi kangako lonyaka ngenxa yezulu eline ngendlela ejabulisayo nyakenye, kodwa ukuswelakala kwamadibha yikho sokubakhothisa imbenge yomile. Abalimi bathi kumele lapho izulu lisewula ngomfumfu, kumbe ulwezi, baqalise njalo ukudibhisa inkomo maviki wonke, njalo zithole imithi ethile kodwa lokhu akuyenzakali. Abohlangothi lwezifuyo iLivestock Production Department sebexwayise ukuthi izifuyo zidibhe kanye ngeviki ngalesi sikhathi sezulu ukuze zithole ukuphila njalo zizimuke lapho zisidla ngoba nxa kungenziwanga njalo ziba lemikhaza kanye lezivungu esiswini ezenza zingabi lesisinto lanxa zithola ukudla okwaneleyo. Isakhamuzi unkosikazi Simangile Mahlangu wakodakamela enkayi ongumfelokazi uthi bathwele nzima ngenxa yokuthi amadibha akhona akhatshana okokuthi abenelisi ukuwahambela maviki wonke. Uthi sebexwayisiwe ukuthi baqakathekise ukudibhisa kodwa kuyehlula ngenxa yokuswela amadibha njalo abalamali yokuzithengela imithi edingakalayo.
Lapha esihlezi khona amadibha akhona kodwa indawo la ahanjelwa khona kukhatshana iproblem esibalaya. Kukhathaza ikakhulu kulaba sebekhulile ngoba kunzima ukuthi ahambe ngaloyo mango ahanjwa nxa usiya edibheni. Ndiyabe ngala muntu ongamthuma ukuthi amhambele edibheni.
Omunye umlimi waseMathabeleland North kwesikhobokhobo umnumzana Doubt Munkuli uthi inkomo zabo zidla lapho okudlula khona inyamazana ezifana lenyathi lezinye ezeganga bese zithelelana imikhuhlane emadlelweni esuka imemetheke nxa kungela madibha. uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezifuyo luyazama ngamandla ukuletha imfundiso kanye lokuletha ukudla i-stock feed eduzane, kodwa kunzima ukuthi inkomo zibe lesisinto ngenxa yokungelathwa ngendlela.
Kodwa sifisa ukuthi ngabe bayancedisa abantu ukwakha amadibha lapho inkomo eziyabe zidibha khona lokwelatshwa inkomo, ngoba khathi sihlutshwa umkhuhlane wenkomo eziwuthelelwa zinyamazane eziyabe zivela eWange National Park. So singaba zingelatshwa inkomo, siyathemba ukuthi izibaya zingaba ngcono, zinganda inkomo ngesikhathi esifishane.
Ukhangela inhlelo zezifuyo kuhulumende, umnumzana God knows Mutshena uthi bayaqhubeka bekhuthaza abalimi ukuthi bathengise ezinye inkomo zeselesisinto ukwenzela ukuthi bangalahlekelwa yizo zonke ngenxa yendlala lapho amadlelo esemalutshwane. Uthi bakhuthaza ukuthi abalimi bathengise inkabi basalela amathokazi ukwenzela ukuthi zanje ngakwelinye icele bethola le mali yokudinga ukudla kanye lemithi yokwelapha ezinye. Uthi iningi labalimi alikakuzwisisi lokhu okubangela ukuthi zigcine inkomo zisifa ngobunengi, ngoba zonke zingatholi ukudla okwaneleyo kanye lemithi. Ingcitshi kwezezifuyo zithi inkomo kumele zithole imithi yokubulala izinanakazana esiswini lapho izulu lisewula ngabomfumfu lolwezi, zithole njalo umuthi phakathi kwesikhathi ngozibandlela lonhlolanja, bese zithola njalo izulu selikhawula ngenyanga zabomabasa lonkwenkwezi. Iningi lezinanakazana lezi kanye lemikhaza kuyanda ngesikhathi izulu lisina, okwenza kuqakatheke ukuthi inkomo zidibhe maviki wonke, kukanti ebusika ziyadibha kabili njengenyanga. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Studio 7 Live Talk asihluzeni bomama lamuhla sihlaziya udaba lokuvikela umntwana ukuthathela igcekwane lengculaza ele-HIV ngunina lapho ebelethwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uzulu uthi usesidla luklubhu ngokubhidlika komnotho okuqhubeka mihla lamalanga kungela amanyathelo alohlonzi athathwa nguhulumende ukulungisisa lolu daba. Abaningi bathi kabenelisi ukuthenga izinto ezimqoka empilweni ezifana lokudla, ukuhlawula imali yerenti kanye lokuhambisa abantwana esikolo. Bathi njalo okubadanisayo kakhulu ukuthi ibandla leZANU-PF liqhubeka lilwisana endaweni yokuthi lilungisise umnotho. Ukuhlaziya ubunzima abantu ababhekane labo sixhume ilunga lewoza unkosazana Magodo ngamahlangu lesakhamuzi seHarare umnumzana Zisungo Ndlovu. Umahlangu usungula lingxoxo.
Ungakhuluma nge-1 rand, uthole ukuthi umuntu akalale lona i-1 rand, kunzima ukuthi alithole. Nani ngoba siyakwazi fila kokulawayo ngapha ama-industry avala, so kungamachechi indawo eziningi abathengisayo wonke umuntu sele amatabatisi akhe laphana ukuthi lamabhuti akhe laphana unama-frozen lathi sikuyachisa, ungakhangela amayadi wonke akalamaphiji ngama-frozen athengisa egedini. So akusele abantu ukuthi qala wakuselisa ukuthi kwakula bantu abalutshwana abathengisa ama-frozen awufenelisa ukuthi uziphilise ngakho. So impilo yakathethi nxa ungumama wendini kulo ngubaba wendini ukuthi awuthenele ukuthi ubhajethi linyanga yonke yakwazi uthole kwabalanga amathathu ukuthenga ngale mpupho ipheli uyabulokhu uthenga uthenga. Impilo inzima kakhulu kazi sithi kulobunzima obunjalo kusinanje ukuthi nezikolo ngapha kufunakala inhlawulo yathi abazali abaningi bayakweleda ezikolo, othole ukuthi khona ama-debt collectors abalandele ezindlini lawo athole ukuthi vela kulali lutho okuhambekayo. So impilo isimo sibi kabe kwele Zimbabwe.
Babu Ndlovu khona ngapho esigodlweni eHarare liphila njani, uliphethe njani umumo wezenotho?
Yebo baba, izinto azimanga kahle wakathesi, yiliqinise kufanele silivume lelo. Uyathola ukuthi abantu abaningi sebegcwele esitaradeni bethengisa amatamatisi, bethengisa izinto ezijeneyo ukuthi bethukwanise ukuphila, bekwanise ukubuyela endlini, beyilala bedlile. Ya izinto njengoba sikhuluma kanje azimanga kuhle. Siyakhangela ukuthi abantu abaningi bagcwele emaphandleni, ndingabantu esilesikhathi esiningi sifuna ukuthi bephucuke, bedevelope, njengoba likwazi ukuthi iZimbabwe okwakathesi ilabantu abaningi bathi 70% of the population igcwele emakhaya. So kathesi ngemumo womkhathi okhona kathesi sekukhanya angani abantu bamakhaya sebefakwe eceleni asizabakhangela kwakathesi njengoba kulento ezombuso welizwe sizikhangela lama sections asekhona okwakathesi. So abantu abamaphandleni sebeseceleni asizabakhangeli.
Mahlangu ubaba uNdlovu ukhuluma ngabantu bemaphandleni ngiyazi usebenza labantu bemaphandleni abaningi kakhulu unjani umumo kuyini okubonayo
emaphandleni kunzima kakhulukazi ngoba emaphandleni nxa bethe balima kabalima othukele kabalima osawudo kabalima ocooking oil babekhangelele ukuthi izihlobo ezisemadolobheni kwabantwana sebadolobheni bathumele uyathutha abantwana basathumele and okukhulu kakhulu emaphandleni futhi nxa uthe wagula uyahamba esibhedlela uma ngaba 10 kilometers usesibhedlela no-15 kilometers usesibhedlela uyethola ukuthi akula mithi yokwelatshwa kufana uthumele ngapheuthumele umbiko edolobheni ukuthi ngithengelani umuntu othize abenelisi ukuthenga. So impilo yemakhaya iba nzima kakhulukazi ngoba awula ngenye indlela ukuthi khona nxa uthe waswele emasini kungaphela eziphaleni kupheli lokwabo. So impilo yangkhona hhayi kayinhlanga silikolo khona kwakuthiwa ngama-Friday kumbe ngama-Monday siyathumeza emakhaya balutshwana bakwenelisayo khona lokho.
Akusiphe umzekeliso khona ngapho eHarare baba uNdlovu nxa ungumuntu olemuli indlu yokurenta urenta ngemalini amanzi uhlawula malini ngenyanga lamagetsi.
Yebo baba, abantu abaningi amarenti babhadala imali efika kubo-$80 kufika maybe ku-$100. Lapho imali eyabe ikhitshwe ifakwe eceleni imali yamarenti le yamanzi. Nxa sekuhlanganisiwe amanzi wona ngokwawo ewodwa babe befuna o-$20 kusiya ku-$30. So uyathola ukuthi abantu babefanele bebhadale o-$120 ngenyanga okwenzeka ukuthi bephile bebhadale amarenti. But ungakhangela ngomumo womkhathi okhona abantu abasakwanisi ukuthi bethole leyo mali ngoba ayisatholakali wakathesi.
Isigqibe emahlangu kwenziweni?
Ukuthi kwenziweni sibili hayi udubo lezimbabwe liyehlula ngoba kathesi kwezombangazwe kulokuxokozela akula lapho ngela kuxokozela khona kuyaxokozela. So okukhona ukuthi isizwe sezimbabwe kumele simanyane siyeyele lokhu kukhangela ukuthi ubani kuyi-political party zikhulume ngama-basic needs amazimbabweni asinge okokuqakathekileyo senelise ukuthihambe ephalamente siyeyele oba iphalamente ngenxa ukuthi ngabameli bethu ephalamente i-cabinet singakhangeli ukuthi okusibulalayo kakhulu ukuthi siyaxa sikhangele ukuthi ngobani sephalamente ngiyekhona onakuye mbe ngingayekhona onakuyeni kodwa okusalayo ukuthi weza ngingwaliphi ibandla kumbe ngasekeli liphi ibandla sifa sonke kathi singikhuluma kobulawayo ama-factor avaliyo avalonke umuntu.
Akuyigqibe ngamafitshane baba uNdlovu.
Yebo, ngivumelana lo mama uMahlangu uthi indaba zombangazwe zihlezi zizindaba zombangazwe and akula lapho esingathi kufanele or zingaba ngcono kulalapha kulesimo eziyizo sona okwakathesi. But sisithi thina njengabantu abafuna impilakahle elizweni, njengabantu abafuna impucuko, njengabantu abafuna ukuphefumula, asithembeleni ukuthi izinto zombangazwe zingangeni emuntwini ongelani lezombangazwe. Njengoba ngikhulumile ekuqaliseni ngithe abantu aba-affected kakhulu eZimbabwe ngabantu abangela msebenzi, ngabantu abahlala emaphandleni.
Umnumzana Zisungo Ndlovu isakhamuzi seHarare ubexoxa endawonye lelunga lehoza uNkosazana Magodo Ngamahlangu ekobulawayo.
Hayi, isikhathi savume kuba siqhubeke sisonke, ake sikhangele bezihamba phambili.
Ibandla eliphikisayo ele-Multiracial Christian Democrats likhuthaza uMongameli Mugabe ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa ingxabangxoza ekubandla leZANU-PF.
Odokotela abaqale ukukhalala umsebenzi kumaviki amathathu edluleyo bekhalaza ukwengezelelwa iholo bathi bazabuyela emsebenzini kusasa kulandela ukuthembisa kukahulumende ukungezelela imali zabo ezama-allowances.
Hayi ke, kayihlukane isihlobo esithandekayo. Olivalelisayo nguthungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, silitshiya ku-Studio 7 Live Talk, asiyihluzeni bomama.